Vatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 23 impalakazi 2021 ngiphethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahlile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesi yalonyaka. Kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zidayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo usine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela emzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sokuthi sicelebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhuphanje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID lamasela. Ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa kwabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahlile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe kakhulu begcine bexabana besilwa abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapolisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqekezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka ilendlala njalo lo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti-ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo, ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima, njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha, abami bazawatshezwa lezi zindala, bagqozwa lezi zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Philda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asilakudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sibili.
Unkosazana Praxedes Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhuti osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angiyila ngisho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yobuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upani obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi, njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lo nyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. He managed to deserve any government with Ezra Jesus Banda.
Sebe kose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ingxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulo mkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni ye-WhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baya besegcekeni and they're exposed to umqando nxa kuqanda, they're exposed to ilanga nxa kutshisa njengobona ilanga belitshisa ongakanani, they're exposed to umoya. And the worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe unkosazana Lungile Masuku omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe ebona abantu beselayinini and khonophana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Umnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethileli yonke egoqeleka nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizweni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelana kwesivumelano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-ZAPU elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubakunkomo wathi sifaka phakathi wathi unabantu mabengasuki lapha lapha engilithiya khona. Yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isifundo sokuba ngu-Secretary General we-ZAPU entsha, ngoba i-ZAPU endala wabambana ne-ZANU Jongwe. Yikho lokho sokuthi i-ZANU PF kwathesi and kuloku kukhona.
Babonana wampendulo sithini lapho Chuma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice. Ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano, asokubambana laphana yokujoyina izano. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi. Number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzano uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe. Lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhla etshada loZapu. Hhayi, uZapu usedlulile phambili usetshade lomfazi omutsha.
Chuma, ngangamphendula sifinga amafitshane khonapho kukhanya ngazani ukuthi abasalayo khonangale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapu ungasinathando, sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonke babana yikho nto hayi xa kunokunye okuvukayo kuyeke usoke uyovuka okutsha, kodwa lokana kwakudala kunokubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness, lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okhuma iqiniso. Like Israel pointing out, i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi abantu ngibangikhona sebasithiya sebazidlalela. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa ube ngahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakho nokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kungathathwa uDluse, kuzofika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala siloku sihamba kwaphana, yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele nhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana, senza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuchuma. Babonana, pho-ke laba abasele phakathi ubona ngamzani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano, njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale, kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZapu bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuZANU ukwedlula isikhathi bekuZapu. Kuyatholakala ukuthi umthetho kaZapu, imfundiso kaZapu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana, uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sale phansi izolo sibuzana ukuthi how bakithi kuyini eseselelise ukukwenza nge unity lay esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama region ephumelela siya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini lemidlands bekuliwa kubulawa abantu kujilizwa le infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lomgwaqo lokho esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokho esaba lozibuse kulama properties kazaphu lezipra athathwayo lokho esaba lozibuse kabiselwanga uzathiwa yiye ama properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangunanzelile ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafange gugura hundi abakangcwatshwa uzananzelile ukuthi khona labantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichinge kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi izo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjonanga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee Ngezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 umncintiswano wewafa wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni sesemifinal. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa.
Sine target vele yokuwina iqembu le. So, but we're taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani. Abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi kwaba uBhoso 9. About 4-5 babedlala kithi kithi lapha. So we're planning ngayo. Asikwazi ukuthi sifikisele ngikona izabanini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu were still pushing them ukuthi even if sesibrekile. But they'll be working. So ngama programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetrainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 9 banqobe be Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sidliwe ngumanguwe ezingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa kungena qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinal yomncintiswano wewafa wafa.
Esikhangeleleyo ukuthi umdlalo wengubu uyahluka ngoba ungasuke ulungisele ucawa ngithi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukuyenzelawe. So uyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lathi imedle kufinal yonaleli.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshiki lobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano wafa-wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele The ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah. Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa Plumtree empandeni. Kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothi ATM. The ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu, ngesikhalangana, ngesindebele. Ichazisa ngesimo somuntu ke, umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuhlungu. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho echaza khona ngesimo somzali omshilileyo. Ngaleso sikhathi so akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zokunzima.
Itholakala ngaphi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinge the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then uzidownloadele uzienjoye nje. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale ngilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sejidudu kwezihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo ngesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le The ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngekuyihlukana izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akobulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.